Amalunga eqembu lale ndazi kuzamele ikhethe yabakhokheli abatsha ngomnyaka ozayo ekupheleni kwenyanga kaNhlolanja njalo izikhundla ukuyizo ezidinga abantu abatsha ngezigoqela esikamgcini sihlalo weqembu esikanobhala jikelele kanye leselunga lekomitini. Sebekhona sebephumele egcekeni ukuba badinga amavoti ngomnyaka ozayo njalo omunye walaba nguNkululeko Ndlovu, yena ofuna ukuba ngunobhala jikelele weqembu leHighlanders.
Igama lami nguNkululeko Ndlovu. Ngifuna ukungena as Secretary General we-Highlander. So kudingeka umuntu ukuthi angene, umuntu wakhona, umuntu okumele ukuthi abe le-vision, babe lo mbono ukuthi iqembu le-Highlander lingathuthukiswa njani siya phambili.
UNdlovu uthi ufundele ubukhokheli bomdlalo wenguqu njalo phezu kwalokho ulolwazi kwezobukhokheli bokuqhuba kuhle amabhizimusi, okuyinto engaphathisa iqembu le-Highlanders ukuba liqede isikweletu elilaso. Kwezemidlalo uNdlovu akusuye muntu omutsha njengoba eke waba yingxenye yeqembu le-FMH Academy ebelisidla ubhedu kusigaba seBulawayo Province Junior League eminyakeni eyedluleyo.
Kule-FMH Academy yekoBulawayo ngingaba ngu-technical director khona nekusana nomfowethu u-F Ndlovu urana leyo club. Ulwazi mdlalo sibi njengoba nje bengisenza ezinye izinto but le-brand engikhona kwesikhathi esiningi. Recently bengincedisa ezinye e-COSAF. Ngizakhumbula ukuthi iZimbabwe yothi COSAF ngisebenze very closely le-leadership ye-COSAF ukuthi senze imidlalo le-COSAF ayiphumelele.
Obe ngunobhala jikelele weqembu le-Highlanders u-Emmett Ndlovu sewethula umbiko wokuba yena akasoze akhankasele ukubuyela esikhundleni ngoba esefuna ukuqina ngezokholo njengoba siwagcotshwa ukuba ngumfundisi. Abanye asebephumele egcekeni ukuba bazimisele ukungena kukhetho leqembu le-Highlanders ngabagoqela uKenneth Mhlophe ofuna ukuba ngumgcini sihlalo weqembu, uWisdom Mabena kanye loPicot Hadebe bona abafuna ukuba ngamalunga ekomiti. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanjini.